siyazama sisebenza sonke labo gatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region kugoqela iMaswingo, part of Midlands, much south, much north, ukuthi bakithi asilimenini okwakuthiwa ngama-small grains, thina sikuthi ngama-traditional grains. Ajayele ukuthi angani ayamelana lokusilela kwezulu, uyazuza inzuzo engconywana. Kulokuthi leyo nsimu yakho yodwa olayo ufake umumbu, ungatholi lutho, ubukele ubuna usitsha. Kungani singafaki esikwaziyo ukuthi sizathola inzuzo? Siyakhuthaza kakhulu ukuthi kasihambe nini siyolima, kumbe luphoko, kumbe ngunyawuthi, kumbe ithwetha, okuzasincedisa kakhulu ukuthi singabi le ndlala. Sibona indlala ebesihlangane layo lonyaka, asifisi ukuthi kufanane kulo mnyaka ozayo.